Good night.
And I'm Marvelous Mhlanganya, who is saying good night.
Siyabonga Chris Lomavela silichona njani emakhaya siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhlaka 9 ngompalakazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyadanisa sibili ukuthi sekwanise inyanga ezingu-9 azakale ukuthi ongaphi. And kutshengisa ukuthi uhulumende walelilizwe vele kaphathekanga ngokumdinga ukuthi bancedisane lemoni yakhe kanye kanye lathi ukuthi basinde ukudinga udangala.
Olwela amalungelo oluntu othunjwe ngombimbitho umnumzana iTaizamara ofikise inyanga eziyisishiyagalolunye enyamalele namuhla.
Njenge-UNFPS sabona kulungile ukuthi khona sidinge isiphicamfundo zikhangelisise ukuthi kutshoni nxa sisithi sesibaningi ukwedlula lokho esasiyikho ngo-1982 kubangelwa yikuyini.
Kwethulwa impumela yenhlolisiso yokuhluzisisa uhlelo lokubalwa kwabantu eveza ukwehla kwenani lemuli ezilabantwana abaningi. Izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa zithi ikhisimusi yalo nyaka izaba nzima njengoba irandi abalithweleyo liphelelwa ngamandla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulo msakazo. Olwela amalungelo oluntu othunjwe ngombimbitho umnumzana iTaizamara ofikise inyanga eziyisishiyagalolunye enyamalele namuhla kungazakali ukuthi uzaphila na kumbe hatshi. UZamara yena oevame ukutshengisela labangane bakhe e-Africa Unity Square besithi umongameli Robert Mugabe sokumele achiye umbuso wathunjwa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bebandla leZANU-PF. Lanxa umthethwandaba walaya amapholisa ukuthi adinge uZamara eqinile njalo azise imuli yakhe ngokuthi sefike ngaphi ngemizamo yawo, akwenzakali lokhu. Ilanga lokunyamalala kukaZamara liza lapho ilizwe likhangelelwe ukubambana lamanyamazi omhlaba ekunanzeni ilanga lamalungelo oluntu ele Human Rights Day kusasa. Siqhume omunye owayevame ukutshengisela loZamara umnumzana Charles Nyoni.
Kuyadanisa sibili ukuthi sekwanise inyanga ezingu-9 azakale ukuthi ongaphi. And kutshengisa ukuthi uhulumende walelilizwe vele kaphathekanga ngokumdinga ukuthi bancedisane lemoni yakhe kanye kanye lathi ukuthi basincede ukudinga uZamara ukuthi atholakale abuyiselwe kwakhe kwabakibo. Ngoba uhulumende lokhu ezithulile, uhulumende vele kahluphi, even amapholisa kahluphi ukulandela umthetho owagujwa idale elaphezulu.
Isikhangele isikhathi sesiside kangaka, libona ngani lokhu ephila na?
Thina sibona ngani ulokhu ephila njengoba singazange satshengiswa isidumbu sakhe kumbe sibe sibone nje amathambo akhe. Sibona nje ukuthi abamthathayo, abamthumbayo balokhu belaye bemgcinile nje. Bayaselayo badinga indlela yokuthi bengamletha njani ngoba bakhethe ukuthi aphonge uvumbuluka imibuzo yakhona yayo isiminingi. So ukusaphila ulokhu esaphila silini.
Injongo anyamalala ngayo liqhubeka ngayo na?
Injongo yakhe kasithiyi and asiyithiyanga ngoba ukuyithiya siya kabe sekutshengisa vele ukuthi sesimbetrayile imisebenzi ayoyenza. Okokuthi kathesi nje siphakathi kokulungiselela eyinye i-demonstration elandela ngemuva kwale esayenzayo ngesikhathi kule ikhasa lapho esademonstrata sifuna ukuthi olandela umongameli welizwe ovikimphoko aphume ehotelini. So sileke sayenza pho sisiya phambili.
Siyabona ukubana yebo wanyamalala ngelanga lalamhlanje kunyanga eziyisishiyagalolunye ezedluleyo. Kusasa mhlakathi lilanga lokunanza amalungelo oluntu emhlabeni jikelele. Kuyini ongathanda ukukutsho kuhulumende ngalolu daba?
Uhulumende waleli lizwe ngiyacela nje lokumkhanyiselela ukuthi bakithi benkosi alikeni lilandile ezama-human rights, like liwa-respect nje okokuqala nje ukuthi nje uPresident Mugabe simkhumbule laye even engaze athiye umsebenzi wa ngaze ahambe lapha ngaya khona nje kodwa imemori yakhe umele sisale silayo ngokusipha nje uJamara njengomunye wethu esasisebenza laye.
Umnumzana Charles Nyoni ngowenhlanganiso eyayikhokhelwa umnumzana Itai Dzamara i-Occupy Africa Unity Square. Abogatsha lukahulumende olweZimbabwe National Statistics Agency bemanyene labe-United Nations Population Fund bethule impumela yenhlolisiso yokuhluzisisa uhlelo lokubalwa kwabantu i-census yeminyaka ka-2012 eveza ukwehla kwenani lemu lezilabantwana abaningi. Kubika uMavis Gama.
Emhlanganweni owenzelwe eweteleni yeHarare International Conference Center, ummeli we-United Nations Population Fund, UNFPA, kuleli, umnumzana Sheikh Tiziane Sise, uveze ukuba bakubone kufanele baqhube linhlolisiso ngenjongo yokuphathisa uhulumende ukuthi ahlele inhlelo zakhe zentuthuko elolwazi olwaneleyo. Enye yengcwethi eziqhube linhlolisiso, uProfessor Marvelous Mhloyi, wohlangothi olubona ngezenani labantu ekolitshini le-University of Zimbabwe, uthi lanxa linhlolisiso iveza ukwehla kwenani labantwana emulini lokho eliphezulu kakhulu inani labo mama ababa labantwana besesebancinyane abakuminyaka esukela kwelithumi lanhlanu kusiya kwelithumi lasitshiyagalolunye 15 to 19 years. Unkosazana Margaret Masanga ngomunye wabakuhlangothi lwezokukhulumisana enhlanganisweni ye-UNFPA ogcizelele ukuba kungani bekubone kufanele baqhube linhlolisiso.
Njenge-UNFPA sabona kulungile ukuthi khona sidinge isikhwicamfundo zikhangelisise ukuthi kutshoni nxa sisithi sesibaningi ukwedlula lokho sasiyikho ngo-1982 kubangelwa yikuyini. Kwatholakala ukuthi khona since 1982 kwatholakala sekule HIV and AIDS. Ukuhlala kwethu sokutshintshile, singathi i-economy yethu yayisithi ihamba itshintsha, lokho lakho kuka-affecta ukuthi lathi sihlala njani njengamaZimbabweans.
Kuqakathekile ukuba kukhangelisiswe okumunyethwe yi-census le ukuze kuphathise uhulumende, kuveza unkosazana Masanga.
Njenge-government of Zimbabwe labo babefuna i-information leyo ukuthi babekwazi ukuthi nxa bebelungisisa i-economy, indaba ze-health, indaba ze-education, lamanye ama-social services watholayo kuhulumende, bebekwazi ukuthi abantu bangaki, yikwini okufunakalayo, kufunakala ngaphi. Nxa sikhangela indaba ze-health, babekhangela ukuthi khona omama abaningi abazalayo kathesi bale minyaka emingaki. Nxa kuthiwa khona baswela kumbeni babeletha abantwana aba-HIV positive, bebangelwa yikuyini, kumele sihambise ama-services khona ngale, bahlala ngapho mama bona labo.
Linhlolisiso iveza njalo isimo sokufa kwabantu elizweni kanye lokuthi abantu bayabe sebebanengi ngokunganani eZimbabwe eminyakeni ngamathumi amabili azayo. Ungenwe zinkokheli ezivele kuhlangothi ezithi olweZimstats, iziphathamandla zikahulumende abe-UNFPA lenkokheli zenhlanganiso ezizimeleyo lumhlangano. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli yethu njalo www.voaindebele.com.
Abaphila ngokuthengisa abaku-informal sector sebethule ugwalo lwezikhalazo zabo kuhulumende olumumethe abafuna kulungisiswe ukuze benelise ukuqhuba umsebenzi wabo kakuhle endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Kubika uMark Peter Ntambe.
Lokhu kulandela umhlangano wabaphila ngokuzenzela abavela kundawana ezitshiyeneyo zelizwe owenzelwe eHarare izolo uqhuqhwa inhlanganiso yeZimbabwe Chamber of Informal Economy. Amalunga ngobuningi bawo asole kakhulu indlela abaphathwa ngayo. Unkosikazi Nicky Maphosa osebenzela ePlumtree uthi sokudingakala ukuba lolu daba lulungisiswe.
Siyagijinyiswa kulabanye bethu abathengisayo emgwaqweni, bagijimiswa nsuku zonke bethathele impahla zabo, basuke bengasazi ukuthi baqalele ngabi. Kukanti thina sifuna ukuthi uhulumende wethu, siyamthanda njalo siyamhlonipha, esikufunayo ukuthi basidingele indlela yokuthi lathi sihlonipheke sinjalo sisemsebenzini, ngoba ukuba kulumsebenzi esikiwo ayisiko ukuthi sizithandele.
Uhlangothi olubona ngokubuthaniswa kwemali yelizwe oleZimbabwe Revenue Authority, ZIMRA, bebekhona labo emhlanganweni lo bekhuthaza amalunga ezithiya ukuba amanyane akhulume ngazwilinye kudaba lwemithetho. Umnumzane Elijah Mutemeri ongumcebisi kulinhlanganiso uthi imithetho ikhathaza abaphila ngokuzenzela.
IZIMRA beyisithi yona nxa becharge i-tax bathi presumptive tax. I-presumptive tax bathi of anything lakho ukuthenge bayabhatalisa 10%. Kodwa bebesithi bona lingabuya sihlale phansi sikhulume lisitshele sibili ukuthi lifuna ukuthi siyenzeni, sure singayehlisi i-tax lay.
Ugwalo lwe-petition lolu lukhuthaza uhulumende ukuba etholise abantu abazisebenzela indawo ezinhle zokusebenzela. Siyane lo mkhuba omubi wokukhetha abantu kusiya ngokuthi basekela bandla bani kwezombusazwe. Kwehliswe inani lamalunga edale lephalamende kunye ledale lekhabhinethi kulokugumula izisebenzi zikahulumende ama-civil servants, njalo ukuba uhulumende ananze amalungelo abo kulandelwa iziqondiso zesisekelo sombuso selizwe esitsha. Unkosikazi Sithabile Thuma osebenzela eGwanda uthi kudingakala-ke ukuba bethuliswe izinto ezifana lezambuzi, indawo ezinhle zokusebenzela, nelungelo lokusebenza lasebusuku.
Sithengisa emini kuphela, yethi sisendleleni eyokusuka eBeitbridge usiya koBulawayo. Usuka eBeitbridge usiya koBulawayo uyedlula ingqe yisikhathi. Manje nxa sithengisa, sithengisa ngesikhathi esingasisi ukuthi kwesikhathi abanye babe befisa lokuthi bathengise ngezikhathi zantambama. Uthi ngabe kulamalayithi lapha abathengisela khona kule ndlela ukuthi labana bedlulayo ngezikhathi zama-late hours bazuza ukuthi bababone.
Inkampani ye-Old Mutual layo izimelwe kulumhlangano yakhuthaza abasebenza bezimele ukuba babe lo mkhuba wokulungisisela elakusasa ngokulondoloza imali labo bengena kwinhlelo ezitsheneyo abanazo. Inhlanganiso yezithiya inikeze isipho samabhini kukhansili yedolobha leHarare njengendlela yokukhomba ukuba bazinikele ukugcina idolobha abasebenzela kilo lihlanzekile. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Isizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa zithi izabamunyo ikhisimusi yalonyaka njengoba irandi abalithweleyo liqhubeka elisiwa amandla njalo lingasathengi eZimbabwe. Irandi lokhe lisehla amandla okokuthi kuzadingeka umuntu abele 1000 rand ukuze athole amadola phose angamachumi ayisikhombisa i-$68. Kubika uBenedict Nhlapo.
Iningi lezalwane zeZimbabwe kele South Africa lithi imitshaqana isibotshiwe njengoba sebelungele ukuya kudla ikhisimusi lezihlobo labangane eZimbabwe. Kodwa kukuwa kwesindo seranda abalithweleyo sekutshiye iningi lingazi kuyozalwa nkomoni nxa befika ekhaya. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Benny Masuku uthi uphose waqaleka ngenyanga epheleleyo ngesikhathi esekhaya lapho athi uthe siyantshintsha khona amarandi azinkulungwane zilitshumi lane 14,000 rands bamupa inkulungwane eyodwa yamadola $1,000. Uxwayisa abaningi ukuthi njengoba amabombo esebheke ekhaya ngekhisimusi, umuntu ahle abophele ekuphenduka enqulweni.
December kunzima ukuthi usurvive kanjani. Ekhaya angiziboni ngihamba so long irandi linje ngoba kufana nokulahla imali. Khona ngiyafisa ukuthi ngabe ngiyahamba ngoba bengivele ngihambile manje. Kodwa ke kuzoba nzima ukuthi ngibuyele ngoba irandi alina value at all compared to idola.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlamuli Nkomo uthi kuhle umuntu ahle asuke kwele South Africa esephethe amadola haji ukuyazithola ususehliswa ebhasini imali siphelile.
Akula nto esingayenza, sizazama ukuthi sitshintshe khona lapho kusemthethweni. Asitshintshe ezitaradeni loku kokurobha loku kofejafeje kwenziwa ngani. Sizatshintsha imali khona lapha. Uhulumende walapho uyavuma ukuthi abantu batshintshe imali uma bephuma besiyadla.
Lobanje ukungena lokudla eZimbabwe sekulukhuni ngenxa yokuqonga komthelo. Umnumzana Masuku uthi kuzabangcono ukuthi abantu bahle bathenga ukudla kwele South Africa.
Idola ivalue yayo manje is too high. Of which ma uzohamba vele nje ungathi awunamali nje. For example, ma uthenga igrocery ye $1,000 eZimbabwe, ngeke uyikompare negrocery ye $14,470 la South Africa because $14,470 uyodinga iven ukuthi uyithwale. Kodwa $1,000 uyakufaka nasebhutini private car. So mpela nje kunzima kakhulu.
Unkomo uthi usizi ukuthi iningi kalilazo incwadi ezemthethweni ezifuneka emabhanga nxa uzontshintsha imali.
Kodwa inkinga yokuthi abantu abakithi abanye abalawo amaphepha ukuthi bahambe bazothenga amadola lana. Phela lapha baphonga ukuthengisela idola bengakwazi ukuthi ungubani uvela ngaphi. Bayaca ukuthi ngxe usifuna ukuganga ngalo. Kufanele uzazise ukuthi ungubani, ufaka amaphepha akho, unika amarandi bakunikeza idola.
Uthi okunye osekubakhathaza kakhulu ukuthi sekulamanye amavinkili avele sesithi wona kawemukeli irandi. Imele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe lamhla sixoxa lesizalwane seZimbabwe esiphandela imoli siseSouth Africa. Umnumzana Thoba Mabena odabuka eShakhe eMathebeleland South ukhala ngokwehla kwerandi. Asizweni exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Azenzelwa uyikonstruction nje ukwakha lesiyavala manje ungasizala mos.
Yo livala nini kona?
Siyavala nge 14 ba.
Ye, akusitshela ukuthi kona mpo ukuhlala eGoli kunjani nxa ukuthi usebenzela inkampani yokwakha.
Kungcono kulasekhaya because lapha uyakhona ukuthi uthola imali ukuthi ukhona ukuthumela ogogo labomkhulu imali yeshukela lo nje eSouth. Kodwa ngama ungale ekhaya. Ama usebenza kwenza kithini angeke uyitole le mali oyitola ngapha manje.
Yey, so kodwa singathi ke yona imali ongani uyayithola njengoba ke iRand lingani liwile kangaka. Iyenela yini lo nyaka ukuthi udopadope okwekhisimusi?
Hayi indaba yeRand leso sisebenzisa le umkhulu siyithenge amaRand akhona sothenga kumkhulu. Abo 14 rand something angazi ukuthi manje liyabe likumalini ngingazi nje. Njengamanje liyabe limalini. Futhi uma uthola nje 100 rand uyawuseva lo 100 rand usuthenga la komkhulu. Bathi uma beyithola le khaba bayithola ngama US dollar ngoba ungayithumela irand. Le khaba bathi is 1 to 6. Kwesi sikhathi 1 to 7 yayibona ke tu.
Uzabuyela yini ekhaya ukuthi uye udlalela ikhisimusi?
Angiboni ukuthi ngizokhona ukuthi ngiphumelele ukuhamba ngoba manje ngiyabona ukuthi uma ngahamba ngizofika le khaya ngingabi le mali ukuthi ngibashiyele le bakhona ukuthenga ugrosali mo. Ngizenze ukuthi ngiyithumele le mali le bakhona ukuthenga ugrosali ngiyona ke ngikhuluma labo nje namafoni.
Ye, singathi-ke khonapho nxa ungahlala ungayanga ekhaya pho uzasala usenzani?
Ngizoba nje ngihlele nje endlini nje just ngihlale lo mdeni wami nje lapha abantwana nje lonkosikazi.
Singathi ke imuli yakho ikhona khonapho kodwa ogogo yibo abasekhaya?
Ya, ugogo labo omkhulu yibo abasekhaya.
Bangaphi khona khona ngale khaya?
BaseGwanda.
Ngaphi kweGwanda mnumzane?
EGwanda ngaseShaka le website yami yamatshitsheni ba.
So ke akusitshele ukuthi nxa bekhona ngale khaya bajale ukuthi babatholeni okuvela kuwe?
Angisayo yothumezela irayisi, ishukela, abafuda. Just lama soup soup, intinte lama drink, intinte lezenze ngibathumela zona, sengibafakela le mali ukuthi bathenge umilimili.
Eh, ujalo bathumezela nini?
Into engiyenza dube ngibathumela every after 3 months. After 3 months ngiyabathumela, after 3 months. Kulezi nyanga eziyi-2, yabe ngibeka imali, nyanga ezi-3 ngiyabathumela, kanjalo kanjalo.
Kodwa kuyathumezeka yini mnumzana? Uthumeza ngani?
Hey, awu ngayisho leyo abadubela. Na uma umanisha mawuthenge ilese ngidike igrocery 800. Mangifika lapha na bafika bathi bafuna 400. Sokusiba 1.2. And uthi 100 rand mangiri abadubezela. Eish, ay kuba inkinga mosi la umanisha. Njengamanje ngiyathenga iyaphosa ibhasi ukuthi ngigibele ngiqala 800 rand.
Uthoba Mabhena isizalwane seZimbabwe esisebenza kwele South Africa ubexoxa ecingweni loGibbs Dube eseJohannesburg. Kulive Talk lamhlanje sikhangela udaba lomlweli welungelo loluntu uItai Dzamara osefikise inyanga eziyisishiyagalolunye enyamalele. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. UZulu weTanzania unanze ilanga lokuthola uzibuse namuhla hatshi ngokufola ukuvame ukwenziwa kodwa ngohlelo lokuthanyela lokudobha izibi endaweni zonke zelizwe. UMongameli John Magufuli ube ngomunye weziphathamandla ebezidobha izibi lokuthanyela esigodlweni salelo lizwe iDar es Salaam. Izizalwane zeRwanda zikhangelelwe ukuvota ngevikezayo kureferendum ephezu kwenguquko efuna ukwenziwa kusisekelo sombuso ukuze sivumele uMongameli Paul Kagame ukuthi ancedise kukhetho lukamongameli okwehlandla lesithathu. Izihambi phakathi kweZimbabwe leBotswana zamukele ngentokozo ukubotshwa kwamanye amapholisa ngecala lokudinga ukufumbathiswa ngomalayitsha emngceleni wePlum Tree. Zithi inyathelo lokubopha amapholisa leli kumele lithumele umlayezo wokuthi iZimbabwe ayisekeli inkohliso efana lokufumbathisa emgwaqweni. Kubika uMartin Gwenya.
Ukubotshwa kwamapholisa amathathu phezu kwedaba lokufuna ukufumbathiswa amalayitsha emngceleni wePlum Tree sokwamukelela iningi lisithi ngumlayezo ozafaka isibindi kuZulu. Iningi kade likhonona ngesiphatho samapholisa ikakhulu ukufuna ukufumbathiswa isihambi ezivela ngaphandle kwelizwe. Bathi noma nje kubotshwe amanye amapholisa kumele kube khona ukutshengisa isifiso kuhlangothi lukahulumende ukuthi inkohlakaliso le ayilunganga njalo ilakho ukulimaza igama lelizwe. UNdaba Sibanda uthi kumele uhulumende aqhubeke afake ilihlo elibukhali athi kumapholisa kuphela kodwa kusebenzi zikaZulu.
Ukubotshwa kwamapholisa la kade phatheke kuma-bribery akufanelanga ukuthi kube yi-incident kodwa kufanele ukuthi kube yi-culture kahulumente ukuze bebonise ukuthi abatolerate i-corruption in the system.
UNkosazana Velisizwe Siziba yena uthi uyakwamukela ukubotshwa kwamapholisa kodwa umkhuhlane wofumbathisa ungabe ubhahe okudlula ucatshangelwayo.
Sithemba ukuthi lokho kwenzakele ngokubotshwa kwamapholisa kuzasikhulula kakhulu ngoba imali yonke besiyisebenza sithi kodwa ibiphelele emadodeni nalapho. Kodwa njengoba sebebanjiwe maybe sithemba kuzabuyela kube kuhle lasisebenza sibele izimali ezikhwameni.
Ngokunjalo abalemota ezilayitsha abantu kanye lempahla ababizwa ngokuthi ngomalayitsha bathi kade sebezwile ukufumbathisa amapholisa ayehlisa inzuzo yebhizimusi yabo. URida Hlabangana uthi akusebenzeki njalo akuhambeki lula ngenxa yamapholisa acela okuncane emgwaqweni.
Siyabonga ukuthi la mapholisa ade esihlukumeza befuna ukudizwa sebesusiwe lapha eborder. Sile themba yokuthi sokuzaba nomali abanye nabo abazabuya lapha basoze benze into yokuhlukumeza leyi bese sithwele nzima njabo malayitsha sifuna sidiza nsuku zonke sisiye eGoli siphinde siphenduke ngapha.
Kukanti omunye wakhe uThembi Nkosi Ncube uthi mhlawumbe ukubotshwa kwamapholisa lawa kuza kudala ukuthi abanye babo bengafisi ukucela ukufumbathiswa. Ukubotshwa kwamapholisa kulandele ukuthi omunye umalayitsha athaphe amazwi abo becela okuncane. Sebeke babo zibonakalisa phambi komthethwandaba wePlum Tree lapho icala labo elizangena khona. NginguMartin Gwenya wendaba zeStudio 7 zabulungile eBotswana.
Siyabonga Martin. Ngiyangilifake ezandleni zejaha elidala uChris Gande ngamafitshane esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Thembi Nkosi Sibindi umgcini sihlalo webandla leMDCT esigabeni seMatabeleland North okwamhlala ngiyakwamukela kuhlelo ye ungasitshela ukuthi umumo umi njani khona ngapho edolobheni leVictoria Falls njengoba sisizwa kuthiwa kuyaphithizela ngomhlangano weZANU-PF
ya umhlangano weZANU-PF uqalise kuthani ukufika ama-delegates amaningi siwabone eqalisa ukugcwala edorobheni but into ongani yahlupha kakhulu esikhathazayo njengabahlali beVictoria Falls ukubana kwaqala kwabuya amapholisa amaningi ama-CIO amaningi amasosha amaningi ayiyo ahlukuluza abantu endaweni zokuzinathela abantu abazihambela ebusuku uyaphonga ubuze utshayo kuphela kuthiwa udingani uvela ngaphi and awuse uyi-curfew engadikleywanga ukuthi kungahambi ebusuku eVictoria Falls okusesabeka ngazi ukuthi lomhlangano bona unande ukuzohlukumeza abantu kumbe babuyile bona abantu bezame uzowenza umhlangano wabo yinto ngani danisa thina nezakhamuzi zefolo ukuthi hawu kathi phathe ngathi uyebusa ehlukuluza abantu uzokuhamba njani because abantu bokhayisibo bezano phela bekukumparen kumele abantu bazenzele imisebenzi yabo yansuku zonke kodwa akusasebenzeki abantu bathathela impahla abathengisayo bahlukuluza abantu ngabantu abazithi bengamapholisa ebekuplan clothe sisakwazi ukuthi kuyimpi yini kube kuhamba njani
sizwa kuthiwa abanye abalezindlu bakhweze imbadalo yokuthi umuntu arente ungasitshela ukuthi kuliqiniso yini lokho
yeah I think okunye kungasilo qiniso okunye kwezinye indawo liqiniso ngoba phela uyabona liphathi iphathi engasela mali so abantu babevela kwezinye indawo abanezihlobo zabo abahlala lapha eVictoria Falls sebedinga indawo zokulala yikho abantu labo abanye abangathatha ama-chances ngokuthi khona bababhadalise izindlu zabo kulala kwabo penight kodwa thina sikubona kungaba yinto maybe engakhiya ifolosi kuvikaba nemali ngoba nje kusikhuluma kunje so iyakwazi i-tourism lapha eVictoria vela isekho akuna industry yakhona i-tourism khonokho abantu labo nxa bengakhoza bazuza ozindijana uthenga umfuphu yabe ku-right but abantu bangikhona abaningi abezalo vele ngabantu ababuya bengalamali abantu ababuya bezihluphekela bengalasenti ngoba abantu bathemba ukuthi baza kudla khona bazayenza ku-conference laba abakhulu babo bahlala emahotelini but bokuova abaningi abanamali bazihawulela lapha bazinakhela ama-sensi emabhawala
yena uZulu uthini ngomhlangano lo
uZulu wefolosi kukhanya yena kathabanga labanye abantu abeZANU-PF esibaziyo abahlala lapha eVictoria kukhanya abadabanga bathi akusajabulisi kuZANU-PF because ungakhuluma uyaxoshwa ungenza anything ozama ukuthi ulombono liqiniso uyahlukunyezwa labo ngodwa bakhala ukuthi bahlukumezana kakhulu yikho sokusenza intshukuntshu yabo abaningi esasibazi hlala labo napha bezano abanye bangabahambi kwi-conference
hayi kuyozwakala isikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga abalaleli lonke elindlaleleyo ngalesi sikhathi yimi uThembi Nkosi Sibindi engikhulumayo abaningi liyangazi kakhulu
hayi lathi sibongile lo-ke bekungumnumzana Thembi Nkosi Sibindi umgcini sihlalo webandla leMDCT esigabeni seMatabeleland North ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande lilani
siyabonga jahale zansi ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili olwela amalungelo oluntu othunjwe ngombimbitho umnumzana iTaitsa Mara ufikise inyanga ezisishiyagalolunye enyamalele namuhla. Kwethulwa impumela enhlolisiso yokuhluzisisa uhlelo lokubalwa kwabantu eveza ukwehla kwenani lemuli ezilabantwana abanengi. Kwaneleke mthwakazi omuhle olivalelisayo nguntungameli Nkomo lilala.